Endabeni zethu lamhlanje, uZulu ukhala ngokumele ngamaphepha okumele bawavezele iZEC bengakabhalisa ukuvota kukhetho oluzayo. Amabandla ezombusazwe akhuthaza ukuthi kumele avumelane ngokusetshenziswa kogwalo olutsha lokuvota kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ozayo. Abalwa impi yenkululeko bathi kumele abantu bathuthukise umbono kamuyi uJoshua Nkomo owayefuna kube lengqubekela phambili eZimbabwe. UZulu ukhalela imuli yako Comrade Chinks ngokubhubha kwakhe. Kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni. Lamhla sixoxa ngosuku lwabesilisa olwe Father's Day oluthakazelelwe ngesonto. Sizahlolisisa okwenziwe ngabenhlanganiso ye Love Without. Lingakhuthwa ngezemidlalo lapho esixoxa khona lo Cosmas Zulu omiswe umsebenzi kuqembu le Highlanders. Ku Live Talk lamhla sixoxa ngamaphepha afunakalayo eCommission ye Zimbabwe Electoral Commission ethi kumele umuntu abe lamaphepha atshengisa ukuthi uhlala ngapi. Thumelani i-email ezelweni ku WhatsApp kunombolo yathi ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yebelenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku Studio 7 ngo 7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15460 laku 13860 kHz ku shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku WhatsApp laku Facebook ku VOA Ndebele.